soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge u Jonga Kandemiri obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izulukandaba ulamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 12 zibandlela 2024 ngu Chris Gande. Endameni zethu lamhlanje udaba olwethulelwe umthethwandaba omhlaba ngele South Africa elethe samlando wombhuqazwe ele Israel buthethwe izolo ehekwele Netherlands.
Even kule embargo umvimbela wezikhali oweUN ukuthi uhulumende weapartheid wase South Africa angathengiseli izikhali, kukhona ubufakazi bokuthi iState of Israel yayilakho ukunikeza izikhali uhulumende weapartheid wase South Africa.
Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu eHuman Rights Watch ithi eZimbabwe yilo elikhokhela kuluhlu lwamazwe ayephula ilungelo loluntu.
Ngibona ngazani uhulumende lo khona lo, to be honest, ngibona ngazani yena ngokwakhe ubengcono kule lokho kwakusenziwa ngesikhathi umgabe sesekhona.
Uzulu welokithi lephumula South kobulawayo usele ekhuza umhlola ngemva kokutholakala kwenyawo zomuntu ziphakathi kwephepha leplastic duzane lesikolo seGood Hope Secondary School.
Uyabona umoya osegoli ukhanya vele lelo demoni selisivakatshele ngapha kobulawayo ukuthi vele abantu abasayesabi ukufa komuntu olukubulala umuntu.
Abalimi sebekhuthazwe ukuthi balime kanye lokuhlanyela ngokuphangisa kulandela ukuphuza kwezulu lonyaka. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Udaba olwethulelwe umthethwandaba weInternational Court of Justice ngele South Africa elethe samlando wombhuqazwe ele Israel beluthethwa izolo eHague kwele Netherlands. Iqula le South Africa elisemthethwandaba lo likhokhelwa ngumphathi ntambo wezemithetho umnumzana Ronald Lamola. Ele Israel lithi lihlasela ele Palestine liphindisela ukuhlaselwa elakwenziwa ngamabutho eHamas awangena kwele Israel nyakenye yabulala abantu abedlula amakhulu ayisithupha kwathunjwa abangamakhulu amathathu. Kodwa ele South Africa lithi ukubulala mahlayana abantu bakwele Palestine abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili 23,357 osekwenziwe ngele Israel kwephula isivumelwano sokuvimba umbhuqazwe esasayinwa ngamazwe omhlaba ngomnyaka ka-1948 agoqela ele Israel. Ele Israel lona likhangelelwe ukupha ubufakazi bokuzivikela kulolu daba lamuhla. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula ezombusazwe umnumzana Jethro Mpofu.
Okokuqala, iState of Israel yayilobudlelwano obukhulu ne-apartheid state yase-South Africa. Even kule embargo umvimbela wezikhali oweUN ukuthi uhulumende we-apartheid wase-South Africa angathengiseli izikhali, bukhona ubufakazi bokuthi iState of Israel yayilakho ukunikeza izikhali uhulumende we-apartheid wase-South Africa. Ngakho uhulumende wase-South Africa wakathesi uyakukhumbula konke lokho, uyakwazi ukuthi iState of Israel yayilobudlelwano le-South African state e-apartheid. Ngokunye ukukhona lokhuya. Nokwesibili, iPalestine, inhlanganiso zayo ezihlukeneyo eziningi zazilobudlelwano obuningi, lohulumende labantu base-South Africa. Bekulokuvakatsho okuningi kade kusenziwa ngabo Desmond Tutu besiye Palestine, lama-Palestinians besize South Africa. The Palestinian Liberation Organization ibilobuhlobo lohulumende wase-South Africa, le-ANC. Le liberation movement ya kuleli lamanye amazwe e-Africa. Ngakho akumangalisi ukubona uhulumende wase-South Africa ephakamela iPalestine esiya kumthethwandaba womhlaba. Kwenzakala i-history, imbali, kubuye kwenzakale le-politics. I-South Africa la iyafuna ukuthi ime ngenyawo ezimbili emhlabeni, kuthiwe i-South Africa ithe. Like labona laphana ukuhlukunyezwa kwe-South Africa, ihlukunyezwa yi-America ngobudlelwano bayo le-Russia le-China. uthola ukuthi la eSouth Africa sithola ithuba lokuthi hey lani sesilixophe emehlweni njoba lani besixophe emehlweni indaba lelobudlelwano lababulali indaba lelobudlelwano labantu abenza kanje abenza ama crimes against humanity la konke yakho ngakho kwenzakala umthetho okuphinde kwenzakala le politics kuhlangene laphana ngokubona kwami
siyabona ukubana elemelika liyakhonona ngokwenzwe ngele South Africa singabona yini ele South Africa uhulumende kumbe ezinye iziphathamandla zifakelwa izijeziso zenotho ama sanctions
kunzima kakhulu ngoba kulokho kwePalestine iSouth Africa imi phezu kweqiniso esithi ngesilungu yi-moral high ground kuzoba nzima ukuthi okwele America lijezise iSouth Africa lijezisela ukuya ku-International Court of Justice ngobana ungahluza kahle uhlaziye udaba lwakhona uzothola ukuthi iSouth Africa imi ku-higher moral ground imi leqiniso imi labantu abahlukunyeziweyo ngakho i-America la izaba lamahloni okuphumela egcekeni ilwe le South Africa ibanga lokhu ingadinga isinye isizathu sokulwa ngaphandle kwale njalo okunye kumele sikuzwisise ukuthi nxa iSouth Africa ihambisa iIsrael emthethwandaba womhlaba ivele ihambisa iAmerica ngoba iIsrael ekwenzayo militarily ngezikhali ekwenzayo ngenkulumo ekwenzayo nje konke okwenzakalayo jikelele ePalestine ikwenza ngezibusiso langokusekelwa yiMelika wonke umuntu onakekela ipolitics yomhlaba uyakwazi ukuthi iIsrael ngomzwane nje we America. America yiyona ekhuthuzelayo, yiyona egqugquzelayo, yiyona ekhuthazayo ukuthi yenze lokho ekwenzayo. Ngakho ke singathi South Africa ithole intunja yokuthi ithi ku-America uyabona ukuthi ungcwele kangakanani, uyabona izenzo zakho ukuthi zimbi kangakanani. I-South Africa nje i-America ingazonda yenzeni kodwa izobulawa ngamahloni ukuthi itholakale isandla sayo silegazi ePalestine.
Hello ke ngumnumzana Jethro Mpofu ocubungula izombusazwe ube khuluma ecingweni le studio 7 ese South Africa. Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu e-Human Rights Watch ithi eZimbabwe yilo elikhokhela kuluhlu lwamazwe ayephula ilungelo loluntu kumazwe alikhulu abecutshungulwa. Linhlanganiso yethule umbiko wayo omnyaka ka-2023 lapho eyakhangela khona obekusenzakala izehlakalo ezamazwe alikhulu. Umbiko lo uthi ilungelo lephulwa kwabezindaba labaphikisana lohulumende. Sixoxe lolwela lowalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra umnumzana Maxim Kandla. Saqala ukumbuza ukuthi uhulumende okhona kwamanje uyephula na ilungelo likaZulu okwedlula ukamnumzana Robert Mugabe na?
Ya indaba le bayithi ngesilungu i-human rights kumbe amalungelo abantu kumbe ngesiyoneni bathi kodzerodzewana ngibona ngazani uhulumende lokhona lowo to be honest speaking right deep from my heart ngibona ngazani yena ngokwakhe ubengcono kule lokho kwakusenziwa ngesikhathi umgabe sesekhona kumbe singathi first republic njengoba le i-second republic kulobungcono ngezizathu ezithi ngikhangela mina ama-properties ezibra kwayenziwa ama-committees ukuthi kabakhangele ngodaba lolu then they report back kuye njalo khona ngale lenhlanganisweni yakhe kumbe ku-cabinet yakhe. Ngikhangele njalo i-issue yegugurawundi uyiphakamisa wayibeka laphana wayibeka laphana uhulumende lowu khathesi sisezinduneni ngenhlelo zangikhona.
Lona udaba lokhetho oluhlala luthiwa impumela yakhona iyaphikiswa ayisiyo eyabevumelana labo bonke ababe bengene kukhetho kuthiwa ngabe Human Rights Watch udaba lokhetho yilo olunye oluba imbangela yodlakela locuku lokwephulwa kwelungelo loluntu. Uyavumelana lakho yini lokho?
Udaba lokhetho nxa kukhethwa ama-councillors, kukhetha ama-MP, kukhetha bona president, abakhethayo bona nxa bethe bona kulungile lokho ababe bekufakile angibona ukuthi umuntu ongaphandle angasola kukho. Nxa sisiya ekhethweni kungaba lodlakelwa laphana nalaphayana okunye thina siyabe singela ubufakazi lakho sikhuluma ngilapha mina ngikobulawayo eziqintini zemathebheleleni zonke ngikhangela ngohlelo lwe-peace building enhlanganisweni engiyabe ngikuyo kasi sengisihlangane lohlakelo yebo kambe bangaba bekhona babe behamba bethusela laphana lalaphayana kwenziwa zinhlanganiso zonke nje eziyabe zithe zaphuma zagijima zawenza khona lokhu ngaphandle nje kwamanye ama-political parties njengebo izaphu kanti sengizwe vele ngokuthi kuyayethusela abantu kumbe yaba lodlakelwa laphana kumbe yona izaphu kayinzenge ngizwe ifaka ama-report yokuthi khona bahlukumeziwe so kuya ngokuthi khona i-approach bona abantu abahlanganayo bona ku-ground bona bodwa abayibo ababe bekhankasa babonana njani baphendulana njani I think kona lokhena kudinga ukuthi wona amabandla abe ephathekile ekhethweni behlale phansi bebe le peace building committee ekhangela nxa zonke nxa kusiba lama reports anjalo bebona ukuthi bona bangamisa njani njengama political parties ungakaze kwami umetheka kwafika emapoliseni bebonisana lokhena kuzadala ukuthi ama candidates labo bonke lama party wona lawo oya bethe waphumelela bantu bebambana izandla ngobana kade beyabe bekhankase kuhle emkhankasweni yabo singabe sikuzwela mayibhi mhlawumbe kwelikhatshana kwamanye ama-province kungabe kusenzakala khona lokho kodwa kakula mngameli welizwe kumbe ugovernment at government level ongaphume emegcekeni laphana ethena hhayi akuthaywa abantu
lo ke ngumnumzana Max Mgandla owalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra Uzulu welokithi lephumula South kobulawayo usele khuza umhlola ngemva kokutholakala kwenyawo zomuntu ziphakathi kwephepha leplastic duzane lesikolo seGood Hope Secondary School. Amapolisa atshele iphephandaba lobulembo lezim live ukuba akwaziwa ukuba inyawo lezi ngezikabani kodwa ngezomuntu ogqoka izicathulo ezingu size 6 kumbe 7. Ngokunjalo bathi abangaba lolwazi lokuthi lo muntu ngubani lokuthi wabulawa ngubani kumele bawatshayele ucingo kunombolo ezithi 0292603266 kumbe bathinte ipolisa eliphenyalo ludaba ku 0775503357 izehlakalo zokubulawa kwabantu mahlayana zibikwa zisanda kobulawayo Nyakenye kubulewe abantu abalikhulu elilamachumi ayisithupha 160. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele ukansila ka Ward 9 kobulawayo umnumzana Donaldson Mabutho.
Hey, into iyadatisa mfowethu Nkomo. Into esukumenza abantu nxa sizibike njalo iphuma ikakhulu phakathi kwezigaba zonke zona lezethu ezikhokhelayo kobulawayo. Nje sinje sicela njalo siaphila ke kuzakhamizi ezinhle ezephupula ukuthi zizame ukuthi zisincedise ngoba abantu kulezi nsuku sekwelokuganga kulama-rituals kule nto ezenziwayo ngamaphathi ke abantu so isicelo ke singaba sisicela phakathi kwamthakazi phakathi kwezigozi ezinhle nezakhamizi ezinhle zakobulawayo ezephumula ukuthi nxa kungaba nomuntu nje ongasincedisa njengokuthi kule-challenge ubuphosa kuzandle kudedela amapolisa or kumaletter box kuma suggestion box awe police kungasincedisa kakhulu ukuthi sikwanzeke ukuthi sibone ukuthi yikwini okwenzakala njalo ukuthi abantu abangaba baganga bayenza le into ehlukumeza kanjalo-ke belethwe phambi komthethwandaba
Ukhona sesike sabona ezinye njalo izehlakalo zokubulawa nje kwabantu mahlayana kudoje izidumbu lapha lalapha yako bulawayo kansela kungaba kusenzakalani kulezi suku kobulawayo so kungumhlambe kazelusile yini
uyabona umoya osegol ukhanya vele lelo demoni sesivakatshele ngapha kobulawayo ukuthi vele abantu abasayesabi ukufa komuntu olukubulala umuntu kuyinto kakhulu edalisayo kuyinto ke enzelayo phakathi kwesigodi senkosi sikamthwakazi into ke engiyibona kakhulu esibangela amakhesi anjalo ukuthi abantu sebedinga ke ukunotha ngendlela ezingaqondanga abanye ke yizona lezi zigebenga-ke ezitane zidinga ke imali or impahla ezigaqekile zinjengaboma-cellphone
amakhabe kukhwini ukuthi bethathe begcinisa into le ibona kakhulu ke ilethwa ludubo kakhulu phakathi kwelizwe lethu lona leli kakhulu phakathi kwesikhondlo sethu abantu abaningi nje abasena i-source yakhe i-source of income and abantu abasesali ukuthi bebambake into ezizila even ukubulala umuntu ukuthi umnte note or ukuthi lithole loku-ke akutholayo ibube libona nezulu lokunabona alisali ngendlela because laba abaphansi sibili abanikazi besigodlo sona sibili akubajabuliki na umuntu nje impilo yomuntu ngiphonga ukuthabalala kanjalo nje
kuyini ongakuxwayisa abantu bakobulawayo
into ke sabezama ukuthicelele phakathi kwamthokazi omuhle ubulawayo omuhle ukuthi hhayi bakwakithi impilo yomuntu izigugu iqakathekile njalo unkulunkulu edala umuntu wamdala ngomfanekiso wakhe ukuthi abantu kokuqala kumele ukuthi sisake inkosi ungazisabi wena sisake inkosi eyadala umuntu
lo-ke ngumnumzana Donaldson Mabutho ukhansila ka-Ward 9 kobulawayo ubexoxa ecingweni lo ntungameli inkomo we-Studio 7. Abalimi sebekhuthazwe ukuthi balime kanye lokuhlanyela ngokuphangisa kulandela ukuphuza ukunakwezulu lonyaka. Uhlangothi lukahulumende olubona ngomumo omkhathi olwe-Meteorological Services Department lwazise ukuthi izulu elinayo kulezi nsuku likhangelele ukuthi lizakuna lilinenge elizweni lonke okweviki yonke. Ngenxa yokuphuza ukuna kwezulu lokhu abalimi sebekhuthazwe njalo ukuthi bahlanyele izilimo kumbe inhlanyelo ephangisa ukuvuthwa. Abafuyayo sebekhuthazwe njalo ukuthi balime ukudla kwezifuyo njengoba amadlelo ekhangelelwe ukuthi azaphangisa ukuphela. Udabo kaNcube weStudio 7 uxoxe lomqondisi wohlangothi lukahulumende oluphathisa abalimi olwe-Agritech eMathebelele North umnumzana Dumisani Nyoni.
Khathesi sesisalelwe lithuba elifitshane kakhulu ukuthi silime sivuthise. So izulu nxa libuya ekuhlangeleni siyabe sikhangela izilimo ezinjengenduba zesintu bezilala omakhuta esesukuthi yi-traditional peas okwasathi ukuza si-cow peas lidala singahlangela i-sugar beans singahlangela singagcineka imbambayila singahlangela le-sunflower yikho engingathi kwesinye isikhathi kuyavutha ngesikhathi esifitshane xa liqhubekile lisina izulu.
Izulu elinayo le liqakatheke kanganani kubalimi khathesi?
Otherwise izulu khathesi selifunela ukuthi limilise nokukhulisa lokhu ekade sesivele sesikulimile sakuhlanyela. Sikhangelele njalo ukuthi izulu liyabe lizasincedisa ukuthi lesi silimo esesiphakele abalimi nxa lithela amabafaka i-fertilizer yokuzalisa esiyi-top dressing and then kakhulukazi izulu silifunela amanzi, silifunela amadlelo ngoba imfula kayikadelezi okuya ngaphi. So indawo zibe lamachibi xa sikhangele endaweni zabotsholotsho ngapha kube lamachibi abe khona agcina amanzi izifuyo zinathe khona kuze kuyefika kubojulayi kuphosa kungena ku-August kusiya ngokuthi izulu liqine nini ukuna. So izulu lokho esifuna kakhulu inyanga labalimi izakhamuzi zamakhaya izimbatho emadolobheni kade sisho kuphilwa namanzi amabhoho.
Sikhangela ke abalimi abafuya izifuyo ezijiyeneyo ngalesi sikhathi belima yikuyini abangakulima kumbe abangakuhlanyela ukwenzela ukuthi baphathise izifuyo zabo nxa amadlelo engaphangisa ukuphela njengoba izulu liphuze ukuna njalo likhangelele ukuthi lizaphangisa ukuphela laphana.
Abalimi abangakuhlanyela kathesi ikudla kwezifuyo okunjeabo velvet bean osamiyempu olapulapu nokunye nje utshani benkomo abangabulima emafutini abangabulima kulawa amasimu abo abalukayo sisenzele ukuthi isinye sesikusika sikomise sikugcinele ukuphi izifuyo zethu ukuthi nanga sokuqalisa ukwehla ukutholakala kwamadlela.
Lo ke ngumnumzana Dumisani Nyoni, umqondisi wohlangothi lukahulumende oluphathisa abalimi olwe Agritech seMathabeleland North, ubexoxa icingweni loTabo Kancube Studio 7 ekwaBulawayo. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono yenu elisithumele ngeWhatsApp.
Hello, Studio 7, Studio 7, Kamara Mkhonelia, Lovis Bones, Impaniswe, St. Luke's. Ati, njengoba lo kuthiwa nguChabango, lokhu efaka abantu abavotelwa, kanti uChabango vele yena uyini, ake linjele, ukuthi uyini uChabango khona. Ake ngichazele ukuthi uChabango uyini ku-TRIPC. Kutsho ukuthi phela iChamisa la uyakwazi ukudlalwa ngabantu lo.
Sanibona Studio 7. Sabonga basazi Studio 7. Sibonga laphana weSABC laphana ngokuxosha labantu abatribalist lapha. Sicela ke ukuthi baxoshe permanent bangabe sasebenzela umsakazi umabona kude wezwe. Behlambalaza inkosi yethu kabuhlungu kanje. Kwamanye amazwe lokhu ngakwenziwa kufela lo. Ngifana nengwenya lokhulumayo. Intimando madonzeli kwambolunye mazimbili sifuze khabonina. Ngibonge basakazi bami lapho e-studio 7.
Studio 7, siyalibingelela. Singelela, sicela lathi bakithi sike singene, sike sizwe emoyeni imbono yethu. Khona manje kule ndaba yokuthi amadamu eharalele ayagcwala ayaphuphuma, kodwa uma ubheka ngaphesha ngojini lakithi emandebeni sikhala ngesomiso esikhulu esingakaze sihlangane naso. Lokho akusethusi ngoba angithi kwathathwa ilitshe lethu esasiyacela kilo komanyangwa le izulu balibhidliza balisa kibo le. So bayithi laba bantu angazi ukuthi kahle kahle bazazi bazilukeni namakhwapha. Ningabi mude kulokho, ngiyabonga. Abasihloniphi, abafundi kusihlonipha. Bengafundi konke nje okusho kungapha esiNdebeleni bakusekiwa khona le mashonaleni, ngiyabonga.
Studio 7, sibonga izindaba esethu yadura. Indaba le ibhebhethekiswa abantu basemashonaleni stinko silobhe kodwa yathengisa ilizwe. Akuyona iqiniso lindaba. Inkosi lobhekula yalithengisa nelizwe ngoba inkosi lobhekula yalwa kakhulu lamakhiwa laphana egadadi laphana amabutho awayisifa undiwa yalithengisa nelizwe. Banxa yathengisa ilizwe phela wayezalwela namakhiwa nethengisa ilizwe, wayezakulwa njani namakhiwa. Njalo uma inkosi lobhekula yathengisa ilizwe, wathengisa ilizwe lasemathepeni, kathengisa ilizwe lasemashonaleni. So bona bahlupha ngani kahlekahle, kubahlupha ngani ngoba bona yibo ababuya lamakhiwa besuka khona nemashonaleni bezothengisa ilizwe lasemathepeni bezohlasela inkosi lobhekula. Lapho sebezojika sebesithi inkosi lobhekula yathengisa ilizwe, yalithengisa nini? Umuntu wathengisa ilizwe umkhokho wabo umbuya nehanda wazothi umkhulu wabo Robert Mugabe wathengisa ilizwe futhi ethengisa izipha zabula abantu ground esebenzisana namakhiwa. Sezojika namkhanje sebesithi yeyi inkosi lobhekula yathengisa ilizwe, sakhozi lingeni sihlonipha abantu basemashonaleni. Ngizalibiza ngobuzwe benu ukuthi basemashonaleni ngoba yini elikukhulumayo lokho. I-MRP right ithi kukhunywe lapha sehlukwa nabantu labo abantu kobesichuluza le ndlela basifulela egugurawundi kanese lokho bechuluza inkozi yethu lobhengule sekho kuhlonitsha abantu sabantu basemathibaleni mani. Siyabonga.
Livuka njani mthwakazi. Siyabonga. Indaba elisilethela zona kube sokusiba lodaba lolu olwe-ZBC lolu lukhulunywa ngamantombazana laba bathi lobhengule wathengisa ilizwe ngejukela. Akulandaba imfundiso vele abayifundiswayo. Ungazi uye ngaphi into yabo abayikhulumayo abakufundiswayo, but sifuna ukukhuluma iqiniso. Bani kuthiwa kwenziwa idebate abantu bakhe behlale phansi ukukhulunywa ngoba umbuso kalobhengulo wachithwa yibo bona abantu bempumalanga besitshweleni behamba lamakhiwa egadade laphana i-history yonke ikhona lasematopo ikhona i-history yakhona. So bona sebezama ukuzigeza ukuthi bezenzengathi abantu abaklini vele balomhawu laba abantu including i-history ezipra ama-records akhona bathatha baqamba amanga ngawo kathesi. So vele kakumangalisi inzondo le abantu bangatshwele bezihlupha ngabantu labo ikubona bazibenza le ku-ground vele into zabo vele baphila ngakhona ku babusa ngamanga baphila ngamanga.
Sakazi we-Studio 7 injani, thina siphilile nathi. Sibonga ukwamukela emsakazweni. Msakazi we-Studio 7 kanye labalaleli, mina ngigcinekile kakhulu emoyeni ngalabo bantu laba abathithisa inkosi ulebhengula bethu wathengisa ilizwe. Kanti abantu besishonele vele bazobahlonipha nini abantu besiNdebele? bazobahlonipha phela le nto le abayenzayo idala ingxabano kithi thina abantu besiNdebele. Mina asitoke sabathanda abantu besishoneni we abayenza kakhona abasihloniphe abazama ukusihlonipha. Le mfundisi yabo le abayitholayo le abafundisana imfundiso embi abazame ukusihlonipha yabo.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Siyacela balaleli lisithumezele imlayezo engaphansi kwe-2 minutes.
Elimeli zali lamabutho angafika amakhulu ayisithiyagalolunye eSyria lazinkulungwane ezimbili namakhulu amahlanu e-Iraq njengabanye abaphakathi kwemizamo yokunqoba iqembu lamalwecatsha ele-ISIS. Ukunyanga ezedluleyo, amabutho eMelika ahlaselwe ngabalwayo besekela i-Iran besebenzisa izikhali ezigoqela indizamtshina zama-drones lama-rockets okubangele ukuthi kulimale abeMelika. Elemelika lihlezi ligcizelela ukuthi lizaphindisela ukuhlasela lokhu ngesalo isikhathi langokuthanda kwalo. Kungakafiki kumhla ka-4 kuyonale inyanga kaZibandlela, elemelika beliqophe indawo ezibalisa lapho okuqeqetshwa khona abalwayo lalapho okugcinwa khona izikhali ezisetshenziswa ngabe-Iran ezabangela ukuthi abambalwa belimale. Mhla ka-4 kuyonale inyanga, elemelika liguqule indlela elilwa ngayo eyokuvikela amabutho ngesikhathi isikhulumeli sesigodlo sezomvikela eMelika isePentagon, uMnumzana Patrick Ryder, etshele intatheli zindaba ukuthi mhla ka-4 kuyonale inyanga ngehola le-12 ebusuku ngesikhathi se-Iran, amabutho eMelika athatha inyathelo elifaneleyo ngomnumzana Mashtaq Jawad Kazim al-Jawari, owazakala ngokuthi ngu-Abu Taqwa, owayekhokhela iqembu le-Barakat al-Mujaba. Umnumzana Taqwa wayephatheke ekuxoxeni inhlelo zokuhlasela abeMelika. Inyathelo leli elathathwa eMelika labulala elinye njalo ilunga le-Harakat al-Mujabal, njalo kubalulekile ukuthi kwakuyikuhlasela lokuzivikela lapho okungabulalwanga abantu makhaza kumbe izakhiwo. Umnumzana Ryder uqhubeke wathi amabutho eMelika ase-Iraq lapho anxuswe nguhulumende walelo lizwe ukuthi aphathise ngokuqeqesha langokuxwayisa ngendlela zokunqoba i-ISIS lokuthi elemelika liqhubeke likhulumisana le-Baghdad ngokuthi amabutho eMelika angavikeleka njani. Ugcizelele ingozi engalethwa yi-ISIS kusasa lamanje kulandela ukuvuma kwaleli qembu ukuthi yilo elahlasela ilizwe le-Iran. Wathi lizakhumbula ukuthi kuseminyakeni elithumi edluleyo ngehlobo elizayo lapho i-ISIS eyayiseduze le-Baghdad esasungula khona imizamo yokuyilwisa isithumbe indawo eziningi ze-Syria le-Iraq. Ngakho ofuna ukubona i-ISIS iphenduka, ukutsho umnumzana Ryder. Uqhubeke wathi ngakho kufanele sigxile ekunqobeni i-ISIS, asisoze sithikazwe ukuvikela amabutho ethu nxa esengozini. Elemelika alidingi ukulwisana le-Iran, asidingi ingxabano lamaqembu alwayo, kodwa asisoze sigoqe izandla sivume ukuthi amabutho ethu ethuselwe singathathi amanyathelo okuwavikela, kugqiba umnumzana Ryder.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende welemelika lusifikisa emaphethelweni ohlelo, kodwa singakehlukani kesikhangele ezinye zenhloko zendaba. Udaba olwethulelwe umthethwandaba womhlaba ngele-South Africa elethesa umlando wombhuqazwe ele-Israel beluthethwa izolo eHague kwele-Netherlands. Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu e-Human Rights Watch ithi eleZimbabwe yilo elikhokhela kuluhlu lwamazwe ayephula ilungelo loluntu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisa ngelifisela impela sonto elithukela igama lami nguChris Gande.